eGumtree lapho ngikhona babantungameli okwenzakele ukuthi ngosuku lakuthange ngolwesibili njengoba sizwile ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wekholera eHarare ngala njalo sesihlukane lempilo zabantu ezithize. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police babonakele bekhona lapha ezitaladeni hawa bememezela ngeradio betshela abantu ukuthi kuzofika usuku lwayizolo kumele bebesephumile ezitaladeni. Okwenzakalayo besitshela abantu ukuthi baphume ezitaladeni bathi njengoba sekuqhamuke umkhuhlane wekholera laba abathengisa ama-fruits okufanana nama-orange, bananas, lama-apple, lama-cabbage kumele babonakale bengasikho kuzofika usuku lwanamhlanje. But okwenzakala kwakhe siyamavenda siloko sisekhona emgwaqweni asikasuki.
Likabotshwa baligijimisa amapholisa?
Wathi sike ngakuqala sikusigijimisa but bake babonakala bebhodabhoda bekhuluma futhi ukuthi maybe ngemva kwemzuzu elandelayo bazazobuya becasisa lokuthi kungaba lokuthathelana kwezinto thize. Namhlanje ngikhuluma nje behlangane labe-Plumtree Town Council, ama-councillors lawo ebekhona amanye athize lezisebenzi ze-council.
Khona ngapho e-Plumtree kunjani ezitaladeni? Kale jikele ingcekeza yonke ndawana yonke nje yini njengabathengisayo?
Thina ngapha e-Plumtree ezitaladini okwenzakalayo ukuthi akula ngcekeza esiyijikelayo. Engithanda ukuthi ngikutsho engifuna ukuthi i-Plumtree Town Council lohulumende baqale bakukhangele before bezazokhuluma ngokuthi abathengisi ama-vendors asuke ezitaladini ukuthi abakhangele amasuwa aphuphumayo especially esigabeni sika Ward 6 ePlumtree Town. Kulamasuwa amaningi aphuphumayo aphuphuma emgwaqweni. Ngakhuluma nje i-toilet eserinkini ithiyiwe. I-council ibhadalisa abantu ukuze bangene baziphumuze kiyo. Izinto engazinje ukuthi kwakuqala abaqale balungise into ezifana nazenezo, i-toilet ivulwe abantu bangene freely ngoba i-toilet kamanisipala we-Plumtree Town Council. Okwesibili ngithi kabalungise amasuwa la aphuphumayo angabi yiwo akuqala azabangela ukuthi umkhuhlane wekholera ugcine uzosabala la uzofika e-Plumtree. Yizo indlela ebengisayo ukuthi bengaqala ngazo. Lokhu okuthi abathengisi basuke emgwaqweni ngikubona ngokuthi kimi okwakathesi yikuhlukuluzwa kwabathengisi. Ngakutshela ukuthi angikwazi ukuthi imuli ezizaqeda amaviki amabili iloba amathathu zingahlanga zizabe zingaki ngoba imuli ze-Plumtree, imuli zikawatise e-Plumtree Town ziziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni. Okwakathesi ukuthi ama-vendors afode zetshela ukuthi amele asuke emgwaqweni. Nambona ngani konke lokhu kuza ngokuhlukuluzwa ngoba umkhuhlane lowu oyenzakalayo imbangela yawo iphuma engcekezeni emele ukuthi isetshenzwe ngumanisipala. Umanisipala kayenze umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo njalo esebenze enanzelela ukuthi imali ayisebenzisayo iphume ebantwini.